lokhu kutshengisa ukuthi elemelika lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe, makuwukuthi eleZimbabwe lalo lizimisele ukubana lenze ama-reforms lawo eleyamelika elathi wona ayenza ukuthi ubudlelwano babo bungahambi kahle. Sibonile ekupheleni komnyaka iZimbabwe iye ya-invitwa amanye amazwe e-Africa e-White House, and I think u-Foreign Minister uShaba nguye owarepresenta iZimbabwe lapho. Think leyi-ke yi-follow up ngoba kusho ukuthi uShaba kukhona izithembiso azenzayo. Siyazi ukuthi it's too early, but I believe ukuthi i-America is eager to know ukuthi iZimbabwe izimisele okunganani. Yikho bethumela u-Deputy Ambassador lo ukuthi ayikhulumisana lo Shaba labanye amanye ama-leaders eZimbabwe. Plus siyazi ukuthi iZimbabwe iya kukhetho kuwo lo nyaka ozayo. So i-America i-interested kakhulu ukuthi ibone ukuthi iZimbabwe isiyenze amalungelo anjani ukuthi kube lo khetho olokuthula, olu-transparent, oluzovunyelwa ngabantu bonke.
Misele na ukusebenzelana leZimbabwe.
Ele America lasho kudala ukuthi lona lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe. Ele Zimbabwe yilona elehluleka ukuthi lilungise izinto lezi ezibonwa yi-America kumele zilungiswe, ezifana lokuthi kumele kube le-peace, kungabi le-violence, kube lakhetho olulungileyo. Uhulumende kumele abonakale esebenza ukulwisa i-corruption. Sibonile even ngo-December abafana labo unkosikazi kaTagrey lo mtakamnanga befakwa kulist yama-sanctions ngoba besaziwa bebonakala kwele America bengabantu abancedisa ukucindezela inkululeko zabantu eZimbabwe. So iZimbabwe, I think from all along elemelika lasho ukuthi i-situation even eyama-sanctions i-quid pro quo, lingenza okuhle lathi sizolirewarda ngokuhle sikhiphe amanye ama-sanctions ngoba siyabe sibona ukuthi lizimisele. So iZimbabwe kumele kube yiyona etshengisayo Deputy Ambassador ukuthi sekulomehluko njalo bayalandela lezo zinto ezadimandwa e-America. Kubalulekile ukuthi kube le-feedback ngoba zikhona izinto lezithembiso ezenziwayo kuma-bilateral talks ayenziwa khonapho kuleyo meeting.